usiziba lapho abaningi bemazi lokuthi ngubootcamp. Now sasimbiza nje ukuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye wabantu abasungula into lezi ze-indigenization in the 90s lapha bekhokhelwa umqabo uJoshua Nkomo. Yena labantu abanjengabo Strive Masiwa, labantu abanjengabo Nigel Chanakira, labantu abanjengokamshinda, yabantu babephambisa ukugasa into ze-indigenization. Kungakangeni amasela lawa athi asengena kusiya phambili. Kwathi kusuka lapho abantu ngathi bakhumbula ukuthi kusiya kufika into le kwamaselula yama-mobile phone. Nguye owayephambili isebenza indaba naleli bantu. Lo ndoda wonke layo ngumanjinela uStrive Masiwa.
Ye, kodwa ubona ngazani pho akwenza kwakhanya sibili kungabe kuyini? Ngokukhanya wayezinto ezinkulu kakhulu.
Kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona phana kufakwa ama-cable amafoni ama kuqalisa sile expansion yama-landline eZimbabwe. Ikhampani ka-Chemist yayiphambili khona phana ukugejwa kwama-trench. Nguye wayephambili khona phana u-bootcamp kusenzwa zonke izinto lezi. Nokho nxa sithi siyakhanyela nje ilokhu zena into ye-mobile engingayikhuluma nguye wayephambili. But kakhulukhulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe besiyafunda. Abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni. Yukho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngu-president. Nxa kuyinto ekhona yokuthi u-chemist unika kuba kubulawa isisinda kakhulu eHarare. Ngokwaye ngumuntu wakobulawa ohlonitshwa ngabama-church, ehlonitshwa ngezombangazwe, ehlonitshwa ngezamabhizinisi. Yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli.
Ye, uthe khonapha segula sokule nto ezinjalo bekungani konke khona kwasekubambanga kambe kwahamba njani okungani kuhamba kuhle?
Ye, umntu be ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi umnyaka edlule lapho bewatshaya i-stroke kathesi futhi lakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys. Yikho nje khona okungathi hayi ekucineni kumkhuleli. Ayi bengani sekhule asine minyaka eyi-77 kodwa asingathi ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi ye kuba le-stroke lokuthi ama-kidney akhe besesala. Yikho kunjalo okusuke kwamkhulela-ke izolo.
Singathi abantu bazamkhumbula ngani?
Abantu bazamkhumbula kakhulu uChemist ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary. Umuntu wayebona ngasese into ezingakabonwa ngabantu abaseduzane. Wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abangani bengawaboni, especially lawa waye-engineering. Wayelombono uChemist ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasumona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi. Yikho kakhulu abantu abazamkhumbula ngawo. Lokunye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu la wezapho bekhuluma laye ngesisi ngoba yena wayengafuni ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babebuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule lizwe lalifuna ukuthi liyefikiswa kuzapho ngasese kwakudinga khona phana uChemist eHarare ukuthi elifikise. Nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzapho kwakudinga no-bootcamp ukuthi njani elifikise. It was an important back channel for inkulumo ezinjalo.